kuzisebenzi zezimbabwe ikhef elihlala imfumo ngesizathu sokuthi izisebenzi zezimbabwe zibosa nzima iholo ezilirholayo kade silingaphansi e-poverty atamline and i-poverty atamline sikhanti kade sibe yi-$560 or equivalent kodwa balithwana zele bona abaholo bodlula 150 kusitho ukuthi ikhisimusi yebo eyokuthi siyabonga ukuthi likhef elikhona kodwa ukuthi abantu baphathisele bona sikwazi ukuthi ngithile ukuthi lebathengekadengalemboni lokhu lalokhu bathole ukuzwa okuhle abantwana bathole izigqoko ezinhle okhosazi bathenga lokhu lalokhani akusoze kwenzakala ezimbabwe kathesi ngoba izisebenzi zidonsa ziphi ngokunjalo-ke kuzula usizi khonokho kuyatshengisa ukuthi le bhonasi nale kuthi iyanikwa kwezindawo inikwa kwezindawo belinikwa i-RDS ingasiyo US yibo sithi thina uhulumende ngawo yafaka umthetho wokuthi izisebenzi zikhona nge-US ngoba kwenzeka ukuthi abantu bonke benelisa ukuthi baphile lezo zindawo kanti ulashi lokho abaphakathi kwakwalesi sikhathi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa eloba enkundleni yeTwitter uthi uyaziqhenya kakhulu ngokwenziwe nguhulumende wakhe lonyaka ukuthuthukisa impilo kaZulu. Likubonile yini lani njengezisebenzi kanti njalo ungathi umnyaka ka-2022 ubunjani kusebenzi nxa ungawuchaza?
Well, eqinisweni singananzela esesiyanamaqiniso yokuthi phela izisebenzi impilo yazo iyeyame kwezinye izinto. Ungangena esibhedlela kathesi wananzela ukuthi ezibhedlela esiqhima ngazo akulabantu abagula abayizisebenzi abanye abalala phansi. Kulabantu abagula abayizisebenzi abanye abangatholi imithi yokuthi bayilakhe ngenxa yokuthi abanamali. So-ke eqinisweni yokuthi siyezwa uhulumende sithi yena kubo umongamelanga nje abantu bayathokoza. Aluba uyabuya kangene sibilelabo emalokishini abona okwenzakalayo aphile nabantu amahola nje elilodwa abone abantu baphila nzima njani le qiniso leyosebenzasozasifani ngoba abantu bayadubeka abantu abaphatheka khawakuhle abantu abalamali abantwana sikhuluma kanje bakhona abantwana bezisebenzi abangafundiyo ngenxa yokuthi imali ayikhobaxosha ezikolo abantu baxotha ezindlini ngenxa yokuthi ezindlini lapha sokubhadaliswa manje ezidollars $60 per room ekhine uthole ubaba esehlala ngalo abantwana behlala ngalo umama ehlala ngalo ezihlotsheni sport ngathi khonapho kulokuhle singathi thina uhulumene kawunanzele mina awunanzele ukuthi leyo training abantu baphila nzima ezimbabwe kathesi.
Umnyaka ka-2023 kuyini elikukhangeleleyo kuye?
Umnyaka ka-2023 sinoku sihamba ngengoma efana nayo bengisebenza ukuthi okungaqeda ezimbabwe yikuthi amazwe izisebenza zihole i-US dollar zonke kwenzela ukuthi baphathiseke and kube le benchmark ngoba sekathesi i-poverty atamline iku-$520 yiyo imali ebethi ikhangelele ukuthi kufanele iholwe izisebenzi ngo-2023 kusiya phambili. Leso zincediswa futhi ngokuthi baphiwe i-housing banikwe izindlu uhulumente aphumele esikimi sokuthi abantu bathole izindlu babe nezindlu zabo into esizikhangeleyo zenezo.